isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 11 kuMpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla lezanu-PF lithi kalisebenzisi imali kahulumende ekuqhubeni umhlangano walo omkhulu we-National People's Conference.
Imali kabani? Abantu bahlala bekhuluma ngemali engaso yabo. Thina silabantu abasupporta iparty, silabantu abaxhasa iparty.
Kulokuxokozela ngesikhathi kuthoniswa icala likamnumzana Tenda IBT, umsekeli womkhokheli webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Babupheka okumangalisayo abantu beZimbabwe kwele Botswana. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla lezanu PF lithi kalisebenzisi imali kahulumende emhlanganweni walo we-National People's Conference oza kwenzelwa esigodini esabelweni seMathebeleland South. Umnumzana Obet Mpofu obona ngenhlelo ezijiyeneyo kubandla leli uthi kulabantu abaningi kakhulu abasekela ibandla lezanu PF, ngakho ke abasebenzisi imali yabantu. Uxoxa lo Gibbs Dube ngalokhu langomhlangano wePolitbureau owenziwe namhla eHarare.
Izanu PF isebenza izifiso zabantu. Yikho sibiza umhlangano onje inyaka nomnyaka ukuze abantu babuye bazozitshela ukuthi kwenzakalani ezigabeni zabo. Ngimayelana ngezomnotho, ngezemeconomy, mayelana lenhlala yabo nje kahle emakhaya. Konke lokho okungathi kukhahlameza abantu, kusupha abantu kuye ezindaweni ezitsheneyo, sizavumela ukuthi abantu bakukhulume. Njalo kulama-committees esesiwabumbile azakhangela konke okhunywa abantu, bakuqoqe kube ngama-resolutions. Ama-resolutions lawa zahanjiswa-ke kulaba abayimplementayo njengangokuhulumende, kuyitheza uhulumende kuyelungiswa ngohulumende ngendlela le ezakwenza uhulumende lungise konke okufiswa ngabantu. So kukhanya kuzaba le mcijo entuthuko ezaphuma phakathi komhlangano lowo. Kasifuni ukuthi siqede amalanga la amabili kumbe elilodwa sikhuluma ngezinto ezingakhiyo. Asifuni njalo ukuthi sikhulume ngento esizakhuluma ngazo, sifuna ukukhuluma ngezinto ezintsha njengoba sesingaphansi kwe-new dispensation, unyawo olutsha, ukuze abantu sibone ukuthi yena sisukelela phana, umzila wethu uyaphambili, kumbe lokhu mikho naphathe sikhona. Angile themba kakhulu njengathi thina esilungisa iprogram yakhona njalo esimukela ama-resolution, kukhanya abantu sebekhangelele kuntuthuko ejulileyo ephambili. Njalo kuzaba ingqobe yethu ukuthi ena siyenze izifiso zabantu.
Ye, kodwa kulabanye mpofu abathi kungabe kuyikuchitha imali nje umhlangano lokho asizoncede njanga mafitshane kunabo.
Imali kabani? Abantu bahlala bekhuluma ngemali engaso yabo. Thina silabantu abasupporta iparty, silabantu abaxhasa iparty. Imali kasilamali, asilasenti kahulumende emalungiselelweni. Silabantu abathanda iphathi, ama-businessmen, even ama-members ephathi abasinika imali ukuze siqhubele phambili umhlangano wephathi, izinqumo zephathi. Uyaphicutha abantu abahlala bekhuluma ngemali ngabantu abangaso ma-members ezanu-P F, njalo angazake bakhiphe even isenti kuphathi lakuhulumende. Ngabantu kuphela abasebenzisa imilomo yabo ukudiliza okwakhiwa ngabanye. Kodwa asilasikhathi lakho lokho. Bazakhuluma, bakhulume, thina sisakha, bona bekhuluma, thina sisiya phambili, asilandaba lakho lokho.
Umnumzana Obet Mpofu, umqondisi wenhlelo ezijiyeneyo kubandla leZANU-P F, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ukusenjalo, abalandeli bebandla leZANU-P F bathi kukhangelelwe ukuthi kuza kwenziwa izinqumo eziningi emhlanganweni lo wona oqale namuhla. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
idale leli likhangelelwe ukuthi lizaphuma lokuchiyeneyo okumele kuxoxe ngabalandeli bebandla leli esigodini. Ukhanya engani idale leli lifuna ukuthi kukhulunywe ngokuvuselela umnotho welizwe, ukukhuphula iminyaka yomuntu ofisa ukuncintisa ukhetho lukamongameli, ukunika ibandla leli amandla okukhokhela inhlelo zikahulumende lokunye okuchiyeneyo. Kusenzakala konke lokhu kulezinye izigaba esezivele zakubeka sobala ukuba zifuna umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ancintise ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2023. Abalandeli bebandla leli bakhangelele ukuthi umhlangano lo uzaphuma lezinqumo ezizathuthukisa ilizwe. Omunye wabo ngumnumzana Jairus Maropa obona ngezempilakahle lokondliwa kwabantwana kubandla leZANU-PF kobulawayo, othi ukhangelele ukuba kuzathathwa isinqumo sokuthi kumiswe ukusetshenziswa kwemali yeMelika ezibhedlela.
Thina lapha kobulawayo sikhangelela ukuthi i-first resolution yethu ezeBulawayo province sifuna ukubisela upresident wethu Emmerson Ndambuzo Mnangagwa 2023 as a sole candidate with ZANU-PF. Umuntu sikhangelela kakhulu kobulawayo. Okunye engakhuluma ngakho ngokuthi sikhangelela ukusebenzela namanye amazwe. Thina sikhangela ukuthi ukusebenzela namanye amazwe sisebenzela lawo kuhle, sibe nemathuba ukuthi senzeni amanye amazwe abuye azenze amabhizinisi lapha eZimbabwe. I-current yethu sisebenzisa, sifuna ukuthi sisebenzise i-current leyani engakuthi singakwanisa ukuthi siyisebenzise. Ngokuthi lokho sikubona kathesi ukuthi sithwala nzima ngokuthi sisebenzise i-USA, i-USA lakhona thina singaliphindi lapha eZimbabwe.
Unkosikazi Rejoice Banda, umsekeli womgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana kobulawayo, uthi bakhangelele ukuthi kuzakwenziwa isinqumo sokuthi kumele kulungisiswe amathuba abomama labesilisa kubandla leli ephalamende lakuhulumende.
Esikukhangelele ukuya kuconference ukuthi at least ama-resolutions esiwayenzileyo mayelana labomama afezwe. Ama-resolution anjengokuthi khona i-50-50 representation kuma-post wonke, whether ku-government kumbe ku-party, yikho esikukhangelele ukuthi kufezwe khona lokho kulungisiswe.
Obona ngezokuthwalwa kwabantwana kubandla leZANU-PF wobulawayo, umnumzana Victor Mpofu uthi ukhangelele ukuba umhlangano uvumelane ngokuqotho ngombuso wezabelo, njalo kungabi lenkulumo lomanyano we-MDC Alliance.
Njengoba omunye wami sekhulumile, mina okunye ngakwengezelela lapha ukuthi si-devolution of power ibuye yenziwe njengokukhulunywa kwakhona, singabolokhu esikhuluma kungenziwanga. Right, okunye ukuthi amavoti asebuyile adlula. Mina sikhangelele ukuthi singasaba le ground yokukhuluma futhi le-MDC ngoba isibisele emuva instead yokuthi siqhubeke sisiya phambili.
Kusenjalo abanye abalandeli bebandla leli lezinye izakhamizi zakobulawayo bathi umhlangano lo kawusoze ulungise konke okuhluphayo eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Nkululeko Nyathi osakhulayo olilunga lebandla elibusayo.
Le conference abayenza imali zonke lezi ngabe bazithatha belungisa umnotho welizwe.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Themba Mlala uvumelane lo mnumzana Nyathi.
Ye, i-conference yeZANU-PF bona bathi ngeyokuthi bahlangane babumbe, but thina siyithatha njengokuthi seproject yabo nje yokuzidlalisela, bezibuthanele bezipendele imali. Akusizi lutho, akubisi lutho, there's no benefit out of it.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, i-5,000, abazabe besemhlanganweni lo esigodini olesihloko esithi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle income economy by 2030. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Manje weHarare unkosikazi Gloria Takunjwa uthi uzakhulumisana ledale le High Court ngokungenela komkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokuthoniswa kwamacala olwe National Prosecuting Authority okuthiwa wamthethisa isithi kaqhubi ngemfanelo udaba lukamnumzana Tendai Biti, umsekeli kamongameli webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Unkosikazi Takunda uthi umnumzana Michael Reza wethula amazwi aqatha esithi wenza angazange akuvumelane lomkhulu obona ngezomthethwandaba uChief Justice ekuthoniseni kwecala likamnumzana Biti okuthiwa wethula impumela yokhetho iKhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho. Umnumzana Reza ubikwa wathi umantshi uyisiwula njalo wenza okungekho emthethweni. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Reza ngalolu daba. Ababalisi abafundisa emaphandleni abaphakathi kokutshengisela ngokuhamba besuka edolobheni leMutare besiya eHarare ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi abaholise ngemali yakwamanye amazwe bathi umkhankaso wabo uqhubeka kuhle njalo bakhangelele ukufika esigodlweni mhla ka-19 kuviki ezayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Association eyiyo eqoqe lokhu kutshengisela ithi ababalisi laba bazafika behlala phandle kwamahofisi kamphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube aze alalele izikhalazo zabo. Lokhu kwenzakala odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende labo bekhalele umsebenzi ngesizathu phose esifanayo. Sixoxele umnumzana Neva Nyahunzwi, isiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ eMathebelele North, yena othi inhlanganiso yakhe yilokhu ilindele impendulo evela kuhulumende ngoba yamazisa ukuthi ababalisi abaphansi kwalumanyano bazakhalala umsebenzi izikolo zivulwa ngozibandlela.
Lokhu esikufuna thina ukuthi khona nxa bengafuni ukuthi khona sekhole ngama-US, kumele izinto zonke lezi ezibiza ama-US dollars kathesi siyahamba kuma-private doctors bayafuna ama-US dollars. And uMinister of Finance ngokwakhe uMthuli Ncube uthe yena singa-importa izimota kumbe singathenga ezinye izinto outside nxa sesidiklaya laphana kumele sisebenzise either ama-rands lama-US. Thina sithe siyathola ngapi thina lokho sihola ama-RDGs.
Abanye ababalisi abemaphandleni baphakathi kokufola kathesi lixhasana labo yini?
Sike sazama siwili ukuthi khona at least lokhu esikuyenza siyenze ndawonye njenge for the Federation of Educators Union of Zimbabwe, but ukukhanya i-organization they ayeka register and is not recognized. But nxa abanye beyenza anything else okuza benefita ababalisi bonke vele, lathi siyabasupporta, kalazo zethu vele ziyafanana.
Ngaphandle kokuholiswa ngama-US dollars, ezinye izikhalazo zenu yiziphi?
Thina kuney'nkakhulu kathesi ama-teachers banikwe kuthiwa kona yi-bonus, but kithi le kayiso bonus because i-bonus esikwaziyo kuthiwa kona yi-13 the checks, okusho ukuthi kulama-checks angu-12 esiwazuzileyo for the whole year and the 13th one indaba sebekhiphile i-housing le-transport allowance so that at least ingaba i-13 i-check okwamaqiniso. Kulamanye ama-teachers vele abayizuzange i-bonus. Mina lapha eMathebelele North beyile more than 21 ama-teachers abangazuzange i-bonus and i-reason yokuthi kona indaba engazuzanga i-bonus asiyitholanga. So ngathatha amabizo lawa ngahambisa ku-head office yethu and I think they were pushing ukuthi kona at least bazuze. So kule issue ye-bonus, kule issue yama-US, even e-curriculum, kule ama-non-mandatory incentives vele kuningi. U-Secretary General u-Raymond Majori wanika u-President incwadi ilesikhalazo ezababalisi and up to now asikabizwa ukuthi kona at least sihlale phansi.
Lo umnumzana Neva Nyahunzwi, isiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ eMathebelele North, sixoxelaye esewange.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Abalwela amalungelo abasakhulayo bathi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga eZimbabwe kuyadlondlobala njalo bathi kungumlando wakhe wonke umuntu ukulwisana lalolu dubo. Bathi njalo ukusilela kwemisebenzi lokonakala komnotho kwenza lolu hlupho ludlange ngamandla. Izolo izakhamizi zakobulawayo elokitshini lentumbane zitshengisele endlini yomunye umsolwa owaziwa ngokuthi ngumahadebe besithi usewone abantwana ngokubathengisela izidakamizwa. Ngeviki edluleyo kobulawayo njalo kule pholisa elibotshiweyo ndawonye labanye abasolwa besetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa lezi. Udubo lolu lubikwa lubhahile emadolobheni wonke elizwe agoqela iHarare lamanye. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo abatshengiseleyo intumbane izolo uNatasha Mpondi.
Lolu ludubo olukhona kakhulu esigabeni sethu sentumbane ngoba kuqale ngo-2014 umahadebe ethengisela abantwana besikolo izidakamizwa lezi njalo ezithengisela enintwana obuyayo engakhethi iminyaka, engakhethi ukuthi ulishona kumbeni ulindebele, ubethengisela wonke umntwana ezilongu ulemali kuphela yena ayiqambile njalo ayifunayo.
Kuyini kahle kahle akuthengisayo?
Azithengisayo okwakuqala uthengisa umuthi wokukhwehlela okuthiwa yibronchitis, okwesithu uthengisa amaphilisi awenhlanya, okwesithathu uthengisa ama-ARVs acholiweyo ahlanganiswe lamaphilisi lawa awenhlanya, okwesine uthengisa amaphilisi okukhipha isisu, amaphilisi e-abortion. Lawa maphilisi uthengisela abantwana abangamankazana.
Bayawathenga bayazikhipha izisu?
Bayawathenga bayazikhipha izisu ngoba recently kathesize kunomntwana ole 15 years esigabeni sethu obewathengile wawanatha wawa-overdosa agcina sengasasebenzanga ngendlela ade bekhangelele ngayo bona. Uma mthengisela lo mathenga usine esebhidile lowo mntwana.
Kodwa amapholisa athi kalabo ubufakazi bokuthi umahadebe nguye othengisa isidakamizwa lesi.
Amapholisa okokuqala engingakutho ngawo bathethi ubeke wabanjwa I think sokulamamonthi adlile amathathu or amabili ubebanjwe lo mntwana wakhe endaweni okuthiwa ngu-Discway bethengisa lezi zidakamizwa. Bathethi bebanjiwe kunjalo belo mntwana wakhe wabecela umntwana wakhe ukuba avume ukuthi lezi zidakamizwa ngezakhe uzamdingela imali yokuba amkhuphe. Umntwana lo uhambile sibili wakuma e-West Commonwealth wagwezwa kodwa kuthe kuhleli amaviki amathathu amabili sambona esephumile. Okusho ukuthi lawo amapholisa akulanyathelo abalithathayo ukuthi basincedise. Nxa besithi akulabufakazi thina kodwa sibubona ubufakazi ngoba siyababona abantwana bayangena bayaphuma endlini akhe bethele lezo zidakamizwa.
Lo nkosazana Natasha Mponde osakhulayo ophatheke ekutshengiseleni kwayizolo entumbane. Izakhamizi zisola omunye umama obikwa ithengisela abasakhulayo izidakamizwa. Live talk namhlanje kuhlelo lwabatsha sixoxa ngezidakamizwa esezikhulela abasakhulayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Akwaziwa ukuthi kuza kwenzakalani ngemizamo eyenziwa ngunkosikazi Theresa May wakwele Bhilithani ofisa ukuthi ilizwe leli liphume kumanyano we-European Union. UMay usanda kumisa ukuvota obekumele kwenziwe edale le-House of Commons ngokuthi ilizwe leli liphume kunhlanganiso le. Ilizwe le-China selibophe omunye umuntu owayeyisiphathamandla sakwele Canada kulandela ukubotshwa kwesizalwane se-China kunsukwana ezedluleyo. Okumele ahanjiswe kwele Melika kuyathoniswa amacala achiyeneyo. Amazwe la akhanya ethobelene ngokwenziwe ngele Canada. Izizalwane zeZimbabwe ezabaleka ekhaya zaphanda impilo kwele Botswana zithwele nzima kulelo lizwe. Impilo inzima kakhulu kulabo abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. intatheli zindaba Studio 7 uMathini Ngwenya ungene emgwaqweni edolobheni leCabron waxoxisana labanye abathi babhekane lobunzima ngesikhathi bezama ukudingela abantwana ukudla.
Umnumzana Ndumiso Sibanda uphila ngokudinga umsebenzi ngokuma emgwaqweni eCabron emelele abangamqhatsha. Usibanda wafika kwele Botswana ngomnyaka ka-2003 kala maphepha aqondileyo okuhlala elizweni leli. Uphila ngokudlala amacatshelana lamapholisa. Ensukwini ezisanda kwedlula ubotshwe ngamapholisa wabuyiselwa ekhaya kodwa ngenxa yesimo esilukhona eZimbabwe kathatha ngasikhathi sokuthi abuyele emgwaqweni eHebron lapho adinga khona umsebenzi.
Sithwele nzima lapha eBotswana, thina siyadinga umsebenzi, ayibonakali. Amapholisa sihlupha ekhaya labo baye bekhangelela ukuthi sibanike something but ukuthi sithole imali kunzima. Uyakwanisa ukuswela le mali yerenti, imali yokudla, utshona ungadlanga. Ngibona vele kusokufanana indawo zonke.
Usibanda uthi udinga umsebenzi efana lokucenta, ukuhlakula kanye leminye nje eyendlini engamnika imali ngokuphanyisa. Kodwa uthi kunzima ukuthi angaze awuthole umsebenzi wakhona ngoba akala maphepha aqondileyo okuhlala kwele Botswana.
Ukuthi umuntu umenzele umsebenzi engakubhadali, especially engabakwazi ukuthi wena ola maphepha, yabe sekuthathela phansi ekutshela ukuthi hambe ye-report. Ungahamba epholisi yangkhona, okokuqala bafika bekubuza amaphepha instead ukuthi bona be khangelele icala lakho, bona baye sebegijimela amaphepha sebekudipota.
Noma kunjalo usibanda labanye bakhe bathi ukubuyela ekhaya akukho engqondweni zabo. Uthi kungcono ukubhenisela ukudubeka kwele Botswana kulokubuyela eZimbabwe.
Ngapha kungcono ngoba uyakwanisa ukuthola something. Manje ekhaya akula msebenzi, akula mali, yikho sisalela lapha eBotswana. Sibona ukuthi ilife yeBotswana ingcono. Even amapholisa esihlupha but siyakwazi ukuthi uyakwanisa ukuthola ithupula ujikela bekhaya. But ungahamba ekhaya ningafika likhangelana labazali lizakudlana.
Baningi abantu abafana loSibanda. Omunye wabo nkosazana Emily Chuma osebenza ezindlini odi akulula ngoba seliqonyile inani labeZimbabwe elichaphela kwele Botswana lizodinga imisebenzi.
Kunzima kwele Botswana. Imisebenzi kayitholakali ngoba kulabantu bakithi abaningi labo abayidingayo.
Umnumzana Dawanda Mtumburanzo laye uyazama ngazo zonke indlela zokudinga noma yini engaletha imali. Uphila ngokuma emgwaqweni edinga imisebenzi. Kwesinye isikhathi uncedisa ukulayitsha impahla emabhasini ahambela kule Zimbabwe njalo uthi uyagela abantu engathola ithuba.
Hey, things are tough here in Botswana. We are coming from Zimbabwe there to find a better.
Impilo enzima eBotswana. Sabuya sicabanga ukuthi singathola impilo engcono kodwa akukho lula. Kwesinye isikhathi siyabanjwa ngamapolice sidinga imisebenzi bese sibuyiselwa ekhaya ikakhulu uma ungela mali yokuhlawula.
Kukhanya bebaningi abantu abavela eZimbabwe abalokhe befika kwele Botswana bedinga umsebenzi. Loba nje abanye babo abafika kudala elizweni leli besidla ingqoqwe zomlomo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Wezemidlalo bakhangelelwe ukuba bekhuphule izinga lokukhankasa kwabo abazangena kukhetho lokudinga inkokheli entsha yenhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association njengoba sokusele insuku ezimbalwa ukuba luqhutshwe lolo khetho. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lokudinga inkokheli yentsha yenhlanganiso yezifa lukhangelelwe ukuba liqhutshwe mhlazili 16 kuyona le inyanga kaMpalakazi njalo kukhangelelwe ukuba liviki elandelayo kube lesiphithiphithi labo abafuna izikhundla bekhankasa ilizwe lonke. ukhetho loluvele luyindaba esekudwini ngenxa yemizamo eyenziwa yokuba abanye abafuna ukuncintisa bevalelwe phandle kanye lokuthi kulabo abafuna izikhundla abathathu babo ngamalunga edale lephalamende okudale inkulumo phezu kokuba isisekelo sombuso eselizwe kanye lesenhlanganiso yezifa sithini ngalokho. Okhankaselwa ukuba ngumsekeli kamongameli wezifa uGift Banda ongomunye walaba kade bevalelwa phandle ukuthi ukuba khona kwakhe kwezombusazwe kungeke kumphazamise ekukhokheleni umdlalo wenguqu.
Wonke umuntu noma engupresident noma yini ukhona abanye abahamba besiyadlala umdlalo wegolf, abanye besiyadlala umdlalo wetennis, abanye besenza ukuswima. Akuze kwathiwa ukuthi umuntu oyenza lokho selamandla selamabhaji amaningi ngoba isport is a part-time job. Engisho ukuthi ngingumuntu webhola ngizokwanelisa ukuthi ngikwenze ngoba abantu kuzofuze ba-implemente ama-resolutions ama-councillors i-secretariat esilayo ezoba ikwazi ukuthi isebenza ngama-resolution awe-councillor.
Ubanda ulilunga ledale lephalamende elimele ilokitshi lenjube kubandla le-MTC njalo uzancintisana lo-Omekas Banda yena osesikhundleni lesi njalo omela ivungu edale lephalamende kubandla lezanu PF. Bobabili laba balembali eyaziwayo yobukhokheli emdlalweni wenguqu. Ensukwini ezedluleyo kwaba le mibiko ebiphuma ebulenjini ebesithi uBanda ubefuna ukufumbathisa labo abavotayo kukhetho okuyinto enathe imizamo nje yokumngcolisa. Intathelo ezindaba ezemidlalo yelodumo uLove Modube uthi khona kuzaphuma ezinye indaba ngoba isikhathi sokhetho esivele silokudlephana okumangalisayo.
Hayi, kukhanya kuzaba nzima ngoba amakhandidate akhona ngamadoda alohlonzi asehleli alembali zabe zishiyeneyo kumdlalo lo.
Loba nje uBanda eze wathola ilungelo lokuphatheka kukhetho sekusele isikhathi esifitshane sokukhankasa ukuthi useyenelisile ukuba axoxisane kabanzi lamakhansila okokuthi uselungile ukufika kosuku lokuvota nje kuphela.
Sesibafinyelele abantu, sesikhulume labo. Ma ungumuntu webhola, abantu webhola bayazana lokuthi sivuyaphi, singaphi, sifuna ukuya ngapi. So angilanga kakhulu lendaba zesikhathi ukuthi isikhathi sindutshwane, but okuqakathekileyo ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngizozithengisa ebantwini.
Ukhetho lokudinga umongameli omutsha wenhlanganiso yezifa luza kuba phakathi kukaPhilip Chiyangwa ozibambe esidukwini kanye loFelton Kamambo. UKamambo ukhangelelwe ukwethekelela edolobheni lakoBulawayo ensukwini ezilandelayo ezokhankasela ukuvotelwa amalunga edale lezifa board azavela phakathi kukaMlungisi Moyo, uShuka Chagonda, uStanley Chapeta, uChamuno Rarotic Chiwanza, uBrighton Malandule kanye loPhilimon Machana. Omunye wayebhalise ukuba laye uyafuna ukungena kukhetho uBarry Manandi ulahle phansi izikhali ekhonona ngokuqhutshwa kwalo esithi kalucaci. Ngimile iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF lithi kalisebenzisi imali kahulumende ekuqhubeni umhlangano walo mkhulu we-National People's Conference. Lokuxokozela ngesikhathi kuthoniswa icala likaMnumzana Tenda IPT, umsekeli womkhokheli webandla le-MTC. Amalunga silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.